Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ziku 28 Mpandula 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokulokuphithizela kwamabandla ezombusazo ikakhulu ibandla lezanu PF phambilini kokhetho oluzayo.
Kodwa iqiniso elikhona ngelokuthi abantu beZimbabwe bavumelana ukuthi ukhetho lungenzakala kuhle, abakhethileyo bekhetha abamkhethileyo abe nguye ongena esikhundleni, ilizwe liyaba lenguquko.
Umanisipala wakoBulawayo uthi uzaqhuba uhlelo lokudinga imbono yezakhamizi kudaba loluhlu lwendleko yakhe ibhajethi ngendlela zobulembu ngenxa yegciwane le-coronavirus.
So ama-meetings amaningi amanye azayenza ku-WhatsApp ma-platforms ahlukeneyo aku-virtual, amanye njalo sizayenza in person. Sinazelela inamba le ekhulunywayo nguhulumente ukuthi sinanzelele.
Izisebenzi zenkampani ye-Monarch Steel koBulawayo ezamiswa umsebenzi lokhu zingakaphiwa imfanelo yazo ngemva kwemi nyaga eyisithupha.
Kwakuthiwe iMonarch ibhadale abazali laba imali engange $63,000.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zela kwamabandla ezombusazo ikakhulu ibandla lezanu PF phambilini kokhetho oluzayo. Ibandla leli belilokhetho lwezigaba ama-district elizweni jikelele lapho okuthiwa kuqhamuke udlakela kwezinye indawo. Iphephandaba le-Newsday lithi sokuvele emgceke ukuthi kulamaxuku amabili kubandla lezanu PF. Elinye lisekela umongameli Emmerson Mnangagwa kuthi ngakwelinye icele kube lelisekela umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Kumabandla aphikisayo lokho kungani akuxokozeli kangako ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 oluvimba imihlangano yamarali eyandise ukuba isibambile ngalesi sikhathi sokusele umnyaka owodwa lenyanga nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda owake wamela ibhinga edale lephalamende engowebandla le-MDC Alliance. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Siyabonga ngalokho okwenzakala edale okwenza ukuthi u-Vice President we-MDC Alliance ubaba uThemba Bithi ebuyele ephalamende labanye bakhe. We hope i-member ye-Politburo engubaba u-Advocate Jacob Mdenda uzakwenza okukhulunywe ngamadale, ngoba amadale akhulume okusobala ukuthi akungeke kwaba lenyoni ehamba iye kwakha isidleke isakhela eyinye ukuthi ibuye izokhipha amaqanda ayo lakho konke ngabe ikubuthelele ngaphakathi na kwaleso sidleke, ngoba yikho esikubonileyo kusenzakala. Kodwa siyakwazi njalo ukuthi emadale sisese le ndaba zethu ezilokhu zikhona ukuthi kambe i-Supreme Judgment liyana yenzakala ngalowana umnyaka yathi yini sokufuza ukuthi kube labanye abantu abasuka kwamanye amabandla bezoxotsha abanye abasebandleni labo, kusemthethweni yini? Yikho kwathiwa i-Supreme Court yini? Leyo mbuzo ilokhu ikhona kayikaphendulwa, yikho okwenzakalayo. Kodwa iqiniso elikhona ngelokuthi abantu beZimbabwe bayavumelana ukuthi ukhetho lungenzakala kuhle, abakhethileyo bekhetha abamkhethileyo abe nguye ongena esikhundleni. Ngeni ilizwe liyaba lenguquko, wonke umuntu usefuna inguquko. Yikho okwenzakala yakhathesi eZimbabwe ngaphakathi na kwepolitiki. Thina njenge-MDC Alliance ekhokhelelwa ngubaba uChamisa mbona ngani sesiqine ukwedlula akade siyikho khona izulu. Namhlanje mbona sesiqine kakhulu ukuthi kungangena noma ngaphi. Mbona ngani phakathi na kwabantu abalithumi uzathola ukuthi abayi-8 out of 10 uzabathola ukuthi bavumelana ukuthi izinto eZimbabwe kazibanga kuhle, ababona okuthiyeneyo balutshwana. khona lokho yikho esesihamba lakho ngoba sifuna ukulungisa leli lizwe ukwenzela ukuthi konke okuphuma ngaphakathi na kwaleli lizwe akulandaba ukuthi ithimba yetsholotsho akulandaba ukuthi izinyamazana zewa ngeNational Park akulandaba ukuthi lilitshe lemtoko okuphuma phansi komhlabathi lo kakubuye ebantwini kungadliwa ngabalutshwana lokho ngalokho siyavumelana njengabantu bezimbabwe
abanye bathi kulakho ukuba lohulumende womanyano phakathi kwebandla lezanu PF lele MDCT ukubona kuliqiniso yini nxa ukukhangelewe
ngikuthatha kuyikuthi kuyafana lokuthi khona uthi wena izanu PF izamanyana lezanu PF akusoze kwenzakala lokho okuya kwenzakala nanga okwakuqala bakhona phakathi na kwezanu PF abayi faction phakathi na kwezanu PF abangavumelani lendlela izinto ezihamba ngayo kathesi lokho ngokwakuqala so izanu yona ngokwayo kayimanyananga so ukuthi emanyana lokuyizanu nywana lokho okuncane okubunjwe ngenye ifaction ambona ukuthi mina bazavumelana lapha mbona ngani uzayehlula ngoba izanu lezanu ayengeke yamanyana yona izanu enkulu ingazange vele ibe lokumanyana phakathi na kwayo ngiyabona yakubona okwenzakala eMtare okwenzakala eBindura okwenzakala eGokwe okwenzakala indawo yonke lapho kungani khona izanu yikho ekhokhelela khona kumbe lapho ebusa khona uzathola ukuthi akula kuzwisisana ngaphakathi na kwayo izanu ngokwayo Now lokhu okuyinto kwabo abakulungisayo kwabo Monzora nabo bani bana abanye othi ngabaqamba amabizo because bagcina sebengithethisa kwelinye ilanga engabazwanga but bonke bona labana ngobuningi babo abangeke baba lesivumelwano sokwenza uhulumende womanyano ngoba uyabe ngaso uhulumende wemanyano uyabe lokhu enguhulumende lowana oka 2018 ongela ama results
umnumzana Prince Dube Kosibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo wake wamela ibhinga esigabeni semathebelele North edalele parliamente engowebandla le MDC Alliance umunisipala wakobulawayo uthi uzaqhuba uhlelo lokudinga imbono yezakhamizi kudaba loluhlu lwendleko yakhe ibudget ngendlela zobulembu ngenxa yegciwane le-coronavirus phansi komthetho wezabelo kumele uZulu aphe imbono yakhe kungakahlelwa ibudget yomnyaka okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Moses Mpala uthi ukhangelele ukuba kuhluzwe indaba zokutholakala kwemali yokuthuthukisa imisebenzi ethile enjengokutholakala kwamanzi lokunye
eshiya lapho mina ngokubona kwami ibudget enkulu kumele ingene esibhedlela ngibona ngani emaklinikhi ikho lapho kulohlupho khona emanzini lakho athi iyadingakala futhi imali
isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi sebaqalile uhlelo lwabo lolu
siyananzelela ukuthi njengedolobho uma umnyaka uphela siyalungiselela ibhajethi yomnyaka obuyayo ekuqaleni siqala siphe i-review of i-performance yedolobho siqeda lapho bese sixoxisana lezakhamizi futhi besiphe ama-priorities bese sikhuluma njalo ngokuthi umnyaka obuyayo sifuna ukuthi senzeni okwakathesi sesilungiselele ukukhuluma lokuxoxa lezakhamizi sinanzelele ukuthi sisesikhathini se-COVID lapha ufanele sinanzelele khona ukuthi asimemekethisi i-COVID edolobheni so ama-meetings amaningi amanye azayenzwa ku-WhatsApp ma-platforms ahlukeneyo aku-virtual amanye njalo lo sizayenza in person sinanzelela inamba le khulunywayo nguhulumende uthi sinanzelele
uNkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ethi unyusa abantu ukuba baphatheke kuzo zonke inkundla zebulenjini baphanyeke imibono yabo
so sesiqalile siyanxusa abantu abahlala kobulawayo izakhamiza kobulawayo ama-stakeholders ukuthi abuye exoxisane le-council axoxisana le-council ukuthi ezwe ukuthi i-council besenzani khona sizabanda kuzwisisana ukuthi kuyini esifisa ukuthi kwenzakale edolobheni kuqakathekile ukuthi sibe le budget esivumelana khona sibe le budget iyaziwa ngumuntu wonke so siyanxusa izakhamizi nama stakeholders to join these meetings
umsekeni ngameya wedolobho leli ukhansila Mlandu Ncube uthi njengekhansili bayezwa inselo abalazo ngalezi nkundla zebulenjini ngokunjalo bayazilungisisa inkinga ezikhona
sicela izakhamizi zakobulawayo ukuthi siphatheke kulolu hlelo sizwile indaba zabo zokuthi hayi ngani kabaphatheke ngodaba lokuthi si-consultane ebulenjini ngakho ke njengezithunywa zabo sisakucubungula lokho sibone lokuthi how safe can it be siyazithembisa izakhamizi ukubana hhayi sizakhangela izikhalazo zabo njalo sicela ukuthi hayi kabalungele ukuthi lolu daba luqhubekele phambili
ikhansili yakobulawayo ithi ngomnyaka odluleyo basebenzise inkundla zinye zebulenjini ukuthapha imibono kaZulu ngebhajethi ka-2021 konke kwahamba kuhle ngakho-ke lo nyaka babone kufanele ukuzisebenzisa njalo bekhangelele ukuba uZulu uzaphatheka ngobunengi ngakwelinye icele uZulu uyazisela inkundla zebulenjini ukuba aziyi kuthapha kuhle imibono yazo kodwa uyamukela ukuba akula ngenye indlela ngaphandle kokuphatheka kuhlelo lwebhajethi ka-2022 ekhangelele inguquko langendlela zokubuthanisa imali yokuthuthukisa izibhedlela namakilinika ekhansili imigwaqo lokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo ngimele istudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
izisebenzi zenkampani yeMonarch Steels ezifika phose amachumi amahlanu kobulawayo ezamiswa umsebenzi lokhu zingakaphiwa imfanelo yazo ngemva kweminyaka eyisithupha lolu daba soluphethwe yinhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU sixoxe lesiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Owen Mthobi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba
zikhese zikhishiwe kwakumele kube package retrenchment package abazitholayo kodwa inkampani ayisazange yenza ngendlela okumele yenze ngakhona yathula kayisahambisana yama retrenchment package yabantu abazali laba ababesebenza eMonarch Steel ngoba laba bazali babesebenze eMonarch Steel ubune abanye owasefa isikhathi eside wasebenza isikhathi eside ule 41 years usetshonile ke lo muntu njalo sokusela abantwa bakhe yiwa sebelwela le imali ngokwamanje yeso engemnanzeleleyo yole minyaka emncane ngathi ule 25 years wayele over the 25 years esebenza eMonarch
ngeyiphi imizamo eseliyenzile ukuthi lilungisise lolu daba
lolu daba lwathathelwa amanyathelo kwaba lamanye ababengamalunga e-union yezikhawu ababuya ukuzocela usizo abadala bacela usibeceleni kwabo usizo kwaba labanye ababengamalunga enye i-union abathileyo sebeceleke usizo laphayana kuma-union lawo ikhampani uMonarch Steel wasehamba e-NEC yase wasehamba e-Labour Court bonke laba bantu from kusukela e-NEC kusiye e-Labour Court kwakuthiwe iMonarch ibhadale abazali laba imali engange $63,000 owayengu-HR ngaleso sikhathi ongu-HR weMonarch engu-Obvious Sibanda ongu-HR we-Trigger products engumangela bekezela mangela okwenzakalayo ukuthi u-HR weMonarch Steel ongu-Obvious Sibanda ongu-Mr. Obvious Sibanda wasevuma ukuthi uzabhadala imali yabazali kwasekusenzeka-ke ukuthi kwasekubuya lowu umangela onguye engathi senior HR ngoba engu-HR we-Trigger product wasesithela no cha ayenzewa leyo ndaba ngoba uMonarch Steel engumntwana we-Trigger product So uMonarch still is not a legal entity. Akawupheki ngoba liphopha umntwana kodwa umnini muzi nguye kumele ule ulecala. So bathi bona mele siphupha umnini muzi hayi umntwana. Yikho okwenza leli cala laba lohlupho ngoba kwasekubuye iSupreme Court judgment eyayenziwe eyayisivela khona le Supreme Court ihangiswe yile union ileyo le Supreme Court judgment yayisithi no Monarch Steele ayingeke ibotshiswe ngoba ingumntwana kumele kubotshiswe umnini muzi ongu-tracker product. So lolu daba yiwo amanyathelo ayesethethwe already kulawa manyathelo ke amanye asethethwe kusalokhu ekusisalokhu esisazama ukuthi sihlalisane phansi labo abemonarchy sibone ukuthi yiphi indlela esingahluza sibonisane ngayo ukuthi abazali laba bakhokhelwe imali zabo.
Umnumzana uWeni Mthobi Moyo yisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. iStudio 7 ayenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zenkampani yeMonarch Steel.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi otshikitsha sebedala umonakalo omkhulu begebha indawana yonke emalokishini ahlala abalutshwana abakobulawayo afana leMahajula emhlangeni leKhilani. Izakhamizi zeMahajula zithi otshikitsha laba sebesemba emsamo kanye wemizi yabo. Iphephandaba lobulembu elesite lithi umnini webhawa elithiwa Push Power umnumzana Prince Moyo nezisebenzi zakhe ezimbili ubusisiwe Moyo lo Michelle Masuku batholakale belecala lokwephula imigoqo ye-COVID-19 ngokuvula ibhawa bahlawuliswa imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amabili i-$20,000. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Linjani balandeli beStudio 7 labasakazi beStudio 7, lifisela impilo enhle evelela kusomandla. Bakithi mina ngiya kusifangilizwe, sifangilizwe, sifangilizwe qabuko Nkomo, siyakudinga sikhulule lomqondisi, lomqondisi bantu sikhulule nini, ngabe kuyenzakala, ngabe kuya ngami, ngabe sifangilizwe lomqondisi liyabambana libe ndawonye libe into yinye, libambane libe ndawonye bakithi libe into yinye enxenye lingasikhipha eGibhite njengabantwana bako Israyeli uNkulunkulu wabakhipha eGibhite wabafaka eKhenani. Lathi sibe lethemba lokubona uNkulunkulu uzosikhipha eGibhite ngoba amakhosi siyakwazi ukubona ahlelwa nguye uJehova. Asithandazeneni bantu benkosi, asithandazeneni bantu bakithi, siphume kuleyo Gibhite siphakathi kwayo. Sikhuleke nini sibili, uNkulunkulu uzaze sizwele. Sikhuluma nje siyalidinga, thina singaphe etsholotsho siyalidinga, siyalidinga. Asiliboni konke okwenzakalayo ukuthiwa kuyabhalisa ukuvota, asikuboni thina konke khona lokho. Kodwa sikhona lapha nje etsholotsho, izinto eziningi-ningi ezikhulunywayo khonapha esizizwayo emsakazweni. Asikazibuni ngamehlo. Ngitsho ubona amakhampeni ngila enziwayo, sibona amakhampeni ngayezana yiwo siwabonayo kuphela, kodwa okuningi vele ayi lokhu ebakithi singakaboni lutho. Athi siyalidinga ukuthi libuye endaweni esihlala kizo.
Ye, ngibungelele, ngibingelele kuStudio 7, ngibingelele kuStudio 7 kubasakazi bonke abathandekayo, okhulumayo kuyitholela kwaNgoba Mhlwazi elikhuluma lisetsholotsho, endaweni yaseBhubhude. Ngithi thina singabahlali baseTsholotsho bakithi sihleli njalo ngasonke isikhathi sizibuza umbuzo engaphendulekiyo ukuthi kanti thina intuthuko sizaze siyithole makwenze njani njalo futhi kanti thina sikweyiphi ileveli yeklasi yokuphila emhlabeni wonalowu umhlaba ongamthwakazi ngoba eqinisweni ngendlela engibona ngayo asinakwa asinamanzi akulamadamu imigwaqo kayenziwa imigwaqo konamanje ma uthi uyabheka imigwaqo yethu nokukhuphula khonokwane okwakusenziwa okwakuyigredi igugula akusayenziwa kungamagodigodi kanti itharizofakwa nini ma kwenze njani nalwalo umgwaqo osuke eplums ubheke etsholotsho siye evictoria falls ngoba that road is the international road okufanele ukuthi ngabe kuthiwa ama-tourist ayahamba kuleya ndawo ethi ukuthuthukisa abantu bakuleya ndawo ngoba abantu ama-tourist ihamba laphayana kuyakufanele ukuthi abantu bakithi betholakale besuba nama-opportunities okuthengisa izinto ababenazo so but ngendlela engakhona ukuthi asinakwa thina njenge-government i-government isilahlele izandla izithile ukuthi thina mhlawumbe asi-exist kwenye iplanethi asi-useless ngoba mhlawumbe asinazimota ngabona besicela ukuthi khona lokhu kudlule imessage leke ifundwe u-government akabe kwazi ukuthi sikhona siyazi-exista nathi siyayidinga intuthuko nathi siyayidinga imigwaqela etara njengakwezinye indawo hhayi ukuthi itara besiyibonela kwezinye indawo thina siyo singelatara ngiyabonga
siyabingelela kwi-studio 7 ngenjabulo kulo ndaba leya umqondisi mole esihluphile liyawekela umqondisi mole ekhampeni abantu babaumvale
ngibingelele kubasakazi baka-studio 7 nabalandeli baka-studio 7 abantu babethi indoda ekhulumayo le umoya ngakuzama izala elifana mina abantu ngizothanda ukukhomenta kakhulu ukugqugquzela abafowethu abaselizweni ngabangaphandle kwamazwe ukuthi bafowethu isikhathi so lesi okumele sisukume ngobuningi siyovotela ikusasa lethu bese ngigxila kakhulu kulabo abaphesheya kwamazwe ukuthi bafowethu asisukumeni ngobuningi sidimandeni i-diaspora vote sirejistreni sivote ukwenzela ukuthi sibuswe inkokheli nathi esisikhethele yona ngiyabonga
salibonani salibonani bakamthwakazi salibonani mahlabe zulu ngiyalibengelela lonke labaphethe istudio 7 mina engikhulumayo ngomfazi wompofu ngisuka enkayi kungizwisa ubuhlungu bangisizwa ngendaba le yokuqunywa kwelizwe phakathi iZimbabwe ngibona abayiphikisayo lindaba ngabantu abasha kanti ihistory kabayifundanga yini bona abanyizwa beyiphikisa lindaba le ngabantu okuzwakale ngani bathi bona abafunda abayesikolo but at the end of the day abafundanga lutho ihistory kabayazi angisuye mina owemthwakazi hayi mina ngizimele ngiseBotswana lapho engikhona ilizwe leZimbabwe kwavela kwaphambaniseka khona phana ngama-1980s ukungena kwamgabe lonkomo kwakufanele amadoda lakulowo lalowo ayekibo ayekwakhe ilizwe lelilahlanganiswa ngamakhiwa esehlule amandebele bathatha babahlanganisa amandebele ayewodwa ngapha emadepheleleni yikho kuthiwa kule-midlands amashona ayewodwa le emashoneni bele nkosi yabo amashona khonale ngapha amandebele ele nkosi yabo ngapha kwakuvele kungacelelwana kungahanjelwana ilizwe leli vele lalikabili kwakuhlezwi njalo thina sikhuluma ngehistory silandela ihistory hayi khona ukuphokuphikisa nje into ongaziyo bengithanda sibili ukuthi ke ngiyilandise kakhulu indaba abantu bayizwisa abalalela ustudio 7 manje ukuthi angithi sibaningi ufale sithi gaga kuma audio ukuze sinike abanye labo sizwe imbono yabo
sanimanani ngiyalibingelela lonke kustudio 7 ngibingelele abasakazi bonke ngibingelele isizwe sakumthokazi sonke ngithi mahlabe zulu kuyabongeka ukuba sinomsakazo owakithi waletha izindaba zakithi ngendlela efanele yikho isikhalo enginazo yilesi sokuhlukunyezwa abantu beshoneni uma thina ekuhlukumezekeni kwethu sikhala ngenhlupho esinazo kuthiwa thina siyabandlulula kodwa bona bengabheki ubandlulula abalithethe phezina kwesizwe sakomthwakazi uma lolu bandlululo lungekho kungani isizwe sakomthwakazi ilizwe
selesela buswa isizwe esi 1 for 41 years uma lolo bandlululo lungekho. So ushuthi thina kudala sibandlululwa sincindezelwa kungakho bahlele sihlalweni for 41 years. Ikoncenga abantu bakomthwakazi namhlanje izizwe zonke abakomthwakazi nyazazi nabo bonke abakhokheli abangaphansi kwabo MDC nabo ZANU PF kuba siyeke ukusetshenziswa abantu bakithi. Asiphumeni entweni zamashona senze into engeyethu, silandele upresident esesimphiwe nguNkulunkulu, president on a vision, president His Excellency Mqondisi Moyo, ubaba ongiyosethuni ukuthi ezokhulula isizwe sakomthwakazi njengesizwe sakwa-Israel. Asikhokhelele enkululweke. Yikho ngithi sonke asiphumeni senze okwakithi, silandele imilayelo yakomthwakazi. Nansi inkululeko efikile. Ngiyabonga abantu bakithi, zethemba inkulumo yami izofundwa nami emsakazweni.
Studio 7 abalaleli, Studio 7 abasakazi bonke nje sibathi phecephece ngamagama abo bonke, uNtungamili, uChris Gande, ubani bani osithandekile Mhlanga, awu bantu libaninga ngesibeneliso lonke zizweni liqanjiwe lonke ukuthi liyabonga ngomsebenzi omuhle kangaka elisenzela wona. Namhla soze ngizitsho ngebizo, ngilesicelo sali odi ukuthi noma kanjani noma kanjani bani bemfisa ukuthi angathi zifika njani ezindlekweni zezisebenzi zikahulumende eziphezulu kulohlupho endaweni esihlala kiyo. Indawo enhlala kuyonza iqhamba imguza iwadi ngu-11 kulokuganga okunye okwenzakala okumangalisayo. Abantu bathengisa iganga likahulumende bethengisela abantu ngama-8,000 rands. Iganga just iganga elingazange lifakwe lutho, 8,000 rands. Nxa bekhuluma bathi hayi ngabantu bezanu PF sizobhoost iphathi ukuthi kona izawina, anguzwisisi ngoba abantu bezanu PF kathi iphathi ngeyabo. Obelief kawule labo alalibezwa ukuthi bayisapoti iphathi, abayisapoti ngokuphiwa ulutho, bayisapota ngekhanda kuphi ukuthi iphathi ngeyami le ngayijoyini.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu, lisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Umongameli Joe Biden izolo uhlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ethiwa yi-booster shot eyesithathu. Amankampani alungisa amajekiseni athi Johnson and Johnson le-Pfizer asephiwe imvumo yokuhlaba abantu abaphezu kweminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 ijekiseni yesithathu. Lokhu kukhangelelwe kwehlisa amathuba okuthelelwa igciwane le-coronavirus ikakhulu kulabo asebekhulile. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona.
Siya lapha esikhona e-Indiana, le ndawo eseduzane, isimo se-corona sibi. Sibi kodwa kasisibi njengakuqala. Ngiyabona ukuthi abantu abaningi sebahlatshwa. Abantu abaningi sebahlatshwa kokuthi lanxa usuthi usuthe wayibamba, ngiyabona iningi selisila lingazange liye esibhedlela. Kodwa kuyaxwayisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele ngoba kungaphinda kubuyele futhi. Sekuloku amagavena lama-mayor sebeya up bebhekisa le ndaba ukuthi-ke ukuthi uthatha amanyathelo okuvikela ukuthi lo mkhuhlane ungabuye umemetheke njengalokhu ya.
Abantu bayalandela na imigoqo yabezempilakahle yokugqoka ama-mask lokuqhelelana lokunye okunjalo?
Abantu abalandeli imigoqo kodwa so abanye lokho bengathemba ukuthi into leyo ikhona. Mhlawumbe abanye bathi ngezomba ngaze, abanye bagijimisa ukuthi amalungelo abo nabantu ababo siyinto nje esingumphica isiyimpica kadala akusazi ukuya phambili emuva. Kodwa-ke laba iningi labantu selahlatshwa futhi liyatshenisa ukuzama ukuzivikela. Kodwa nganxanye futhi kukhona abakhanya nje bengagqize eqhakala, mhlawumbe kazelosile. So asazi ukuthi kuyazala nkomwana, kodwa-ke sikhuleka ukuthi asoze kube kubi njengalokhuyana esike sakubona. Ya hayi, yikho lokho-ke okungapha e-Indiana le Midwest nje engikubonayo. Ya
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seOhio ngapha kweleMelika. Isikhathi asisavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokulokuphithizela kwamabandla ezombusazwe ikakhulu ibandla leZANU-PF phambilini kokhetho oluzayo. Umanisipala wakoBulawayo uthi uzaqhuba uhlelo lokudinga imbono yezakhamizi kudaba loluhlu lwendleko yakhe ibudget ngendlela zobulembu ngenxa yegciwane le-coronavirus. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.